Ukudla lokho okuqoqela amabele endumba kanye lamafutha okuphekisa kuza kwabelwa njalo abaswela emadolobheni asezansi emandebeleni. Ukansila kawa 13 entepe mnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi sezikulindele ngamehlo abomvu lokho kudla.
Kutsho ukuthi nje babhizi kade segwanda ntengi lapho izolo ngabona azithutha zigcwalisa sibili igutshete lelanalelako siyaphambi. Kutsho ukuthi ngenye indlela hayi izakhamizi sezilindele khona ukuthi kuzodilivelwa.
Inenga lilimanga nakene lalonyaka ngenxa yokuthilela kwezulu, kanti abalimileyo lonyaka sebelahlekelwe lithemba lesivuno esihle ngoba izilimo zabo sezithile. Isakhamuzi semagedleni eGwanda North, unkosikazi Julian Dlovu, uthi bayaludinga uncedo lokudla ngokuphangisa.
Sesibona ngani hayi kuyavuka, kumele siza kudla, kumele soze sidle, vela sikwazi, ivele inkanga la indlala. Besicela ukuthi uhulumende asincedise ngokudla. Wona lomnyaka singawuthutsha abantu abantu. Hayi sibonge nini inkosi.
Usobhuku entalala umnumzana Trust Sebata uthi ukudla bakuthola phansi kohlelo lukahulumende akweneli. Ngakho uthi kubalulekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise.
I-social welfare yiyo encedisayo, yiyo ezamayo sibili ukuthi abantu bazuze ukudla. But iningi abanye abaholi. So kukhanya indlala enkulu kakhulu lapha.
I-WFP ithi abantu bakulela bedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abasemaphandleni lasemadolobheni badinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Uzulu emandebeleni uthi urhulumente kumele akhe amadamu amakhulu njalo alondoloze lawa khona ukuze izakhamizi zilime ngokuthelezela zithole ukudla ngesikhathi sendlala. Ukhansila kawadi 17 eFumuka umnumzana Ephraim John Nathi uvumelana lalo mbono. Kodwa uthi okuhluphayo ukuthi urhulumente kalamali.
Kuqakathekile sibili sibe leli dama elikhulu elibamba amanzi, kodwa ukhangela umumo welizwe then to be told ukuthi kuyena okwenzakalayo. Yabona vele kunzima ugebhe idamu, but nxa singabe sithole izimali zikhona kukhangele kakhulu ukuvuselwa kwamadamu, ngoba kukhanya ngazathi kakhulu udubo lethu semadamu lapha. Izifuyo zethu ziyaswela amanzi, abantu isikhathi esiningi banatha ndawonye izifuyo labantu kanye lezigadini zabo ezekudla kwabantu ababo.
Uskomitsho Gwanda unkosikazi Gilibone Ndou yena ududubo lwamanzi bazaluphatha njengodabo lomqoka bengathola imali eyabelwa izabelo zelizwe ngurhulumente phansi kohlelo lwe-devolution fund.
Sikhangela ukuthi eGwanda district sile problem yamanzi, especially eGwanda North ikho lapho kungela manzi kakhulu, kodwa kwezinye indawo nje loba ekhona, but sile scarcity yamanzi. Sikhangela ukuthi imali enjalo yedevolution nxa kuyukuthi sizafika esabelweni sakithi eGwanda, i-priority yethu izaba sekuthini siyenze ukuthi isabelo sethu sithole amanzi awezifuyo lokuthi siyenze i-livestock development.
Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elithula iManange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South njalo livuselele indawo zokulima ngokuthelezela kusamile okwamanje. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.